Ngalesi sikhathi somnyaka kuyabe kuyisiphitiphiti kule micimbi ejeneyo abantu besidla okumnandi kugidwa ezindlini eziningi kujabulelwa usuku lweKhisimusi lo nyaka bekuthule abantu bathi bebengela mali uyakhala unkosazana Sandra Sibanda.
Christmas sidla lenzima komile so asazi ukuthi senza njani kodwa hayi Nkosi sigcinile. Nami nakweza kumele kube kuhle. Sizabona ukuthi sizasebenza njani.
Kwezinye imuli kulala uMangoye eziko. Umnumzana Kenny Dube kazi ukuthi ayinikene imuli yakhe.
Hayi Khisimusi sidlale ngendlela esingafisanga ngayo. Akulamahle. Njengoba lisizwa labantwana bayakhala lapha bakhaliswa indlala. Siyazama ngakho lokho kukhona kodwa hayi akwenehli.
Ugogo odumo kobulawayo uRose Nyathi udlalele iKhisimusi endlaleni ngoba abajale ukumthumela ukudla abamnikanga lutho lonyaka.
IKhisimusi ngidlale kabuhlungu sibili ngandithemba ukuthi ingcele zamfakela something ngitsho lo yedwa phakathi kwena umhlaba wonke wamfakelayo angikwazi ukuthi kathi sekwenze njani ikaka yona lela isilixotshela khatshani senza ukuthi ngilinukele mina nisakwazi kathi izolo ngiqalisa besithi ngenzwa ngikhala. Seliphosile ngikezwa ngikhala seliphosile kathi sikuyini
unkosikazi Gracious Ndlovu yena-ke ufelwe yisihlobo iKhisimusi uhle wakhohlwa ngayo.
Hayi Christmas sibi right nje but khonokho ukuthi bibhowayo abantu abalamali bengilo cousin wami but inkinga yokuthi nje sifelwe akudla bekukhona nje khonokho ukuthi abantu bedle but ukuthi sikhole sede kungakholiseki njengoba sifelwe.
Kukhona abakade bechathisa ngeKhisimusi unkosazana Irene Maseko ubesemtshadweni.
Hayi iKhisimusi yethu ibimnandi okubi besishadisa umna wami othethwe likhiwa eleNew Zealand. Hhayi sidlile sibili sakholisa kwajayiva hhayi kwaba mnandi hhayi sibelela ngelihle sibili.
Ugogo uMadawu uthi ujabule kakhulu ngeKhisimusi ngoba uze wancinda wadla inyama ngemva kwesikhathi eside.
Ngidlale kuhle sibili bendezikhube emoyeni wami ngabona ngikhululeka ngisele ngikhululekile ngoba bayahlaba inyama embuzi basilungisela kuhle sajabula sacikisa kude ntambama basinika nje amali oshintana amasupa bebanike ethula mangazibona ngichazeka into ezizwa nisendokuto ngazwa ukuthi hambo zidlale yabo shuma siyalala ngijabulele nje ukuthi ngibone ukuthi umnyaka uphele kuhle kami ngempilo abanye asisela besibe sithile.
Amasela abamba inkunzi lawo athi lo nyanga bekunzima bebengela lutho ngeKhisimusi. Umnumzana Mongani Moyo lisela kobulawayo.
IKhisimusi ibinzima lo nyaka, izinto ziwomile lapha elizweni, hayi even laphandle lapha nxa sigijima vele ubamba umuntu uthwele vele lo muntu angikhona la ekalala lutho uyazihawukela uzidubekele thina abanye vele siphila ngenkunzi khona la. Nxa uthi uyabamba umuntu vele uthwele umuntu angikhona la ekalala lutho ngitsho lezicathulo ebeqwele ezicathulo ezidabukileyo abala kudla abantu bafile ngendlala.
Ngempela iningi labantu lithwele nzima. Imali ayikho yokuthi bathenge abakufunayo njalo iKhisimusi yalo nyaka ibiziqandela kubuye futhi bebesesaba ubhubhane olumemetheka okwesabekayo umkhakha omutsha we-COVID-19 okuthiwa yi-Omicron. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.